kona vele nje kufuze ubana ngabe amazi wonke ayadinga ukudlelana kulobudlongudlongu lobu obenzakalayo. Ngikhuluma kanje so umbuso kababa uBiden usufuna ukuzidonsela esigabeni sokubana sigcina sisiba lo mbhuqazwe wamazwe wonke osithathu esibiza ngesiNgisi sithi World War III. Kwezinto ezingamelanga zikhwabithe zona lezi. IMelika njengoba iyi-super power njalo yona ithuthukile kakhulu, kumele ibe ngamanye amazwe adinga ukuhlanganisa abantu lokuhlalisana ngokuthula lokuhloniphana phansi lapha emhlabeni, ngoba yikho phela okudingekalayo ukubana sithuthuke kube le mpumelelo ye-development ibuya xa kulokuthula lokuhloniphana lokuzwanana. Ikesukhalo ukuthi ngabe vele bayakwenza.
Ye, nxa sisangelapha bathumayo, pho-ke ukubuya kukankosikazi uBiden kuyaguqulani?
Ukubuya kukankosikazi uJill Biden e-Africa ezokhangela, ngizwile ubana ukuthi uzokhangela isimo sokudla ebantwini be-Africa, inhlala kuhle yabantu lento ezinjalo. Sekusithemba ke ukubana kona usezenza imizamo yokuthi kona i-America ibisusa izijeziso zama-sanctions emazweni anjengathi lapha eZimbabwe lamanye amazwe lapho abajezisa khona, ngoba kuyafanana izijeziso lezo ziyenza khonokho abuye ezokhangela, ziyenza ubana ukudla kungeneli, ziyenza ubana umkonomo ungathuthuki, ziyenza ubana abantu behlale befuna ukudlongulana, okuyinto engamelanga yenzakale nxa kungabantu abathakazelela ukuthula lokuthuthuka. So akube yisifundo azabuyela naso sokubana ayotshela umkakhe uJoe Biden ukubana peace begins with you, peace begins with me, and peace begins with all of us. Kusitsho ubana-ke ukuthula kuqala ngami, kuqala ngawe, kuqala ngabantu bonke sibambile.